Ithokoze Hlobo lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 25 Ntulikazi 2019 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
kunabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi.
Kambe ingxabangxoza esedolobheni lakobulawayo ingaba ngeyokuchasana ngemihlobo, ukuxabana phakathi kwebandla le-MDC kumbe imisebenzi yenkohlakalo.
In the arts industry, be it uthi ezokuhlabela, ukugida, ama poems or anything, just anything in the arts industry. So discuss ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Abesifazana bakumsebenzi we-arts basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi Women Crush Wednesday. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni omhlaba atshiyeneyo bakhanya besiza eZimbabwe ngobuningi lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangabalesiso sokuyafunda khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umumo wakobulawayo lokhu ngakazakali ukuthi uzaphetha ngane, nanku le commission yathunyelwa kulelo dolobho ukuyakwenza ukuphenyo lokuthi ingakatsho lutho ukuthi itholene. Ingxabangxoza iqale ngokuxotshwa kukamabhalane omkhulu kukhansili uTown Clerk Mnumzana Christopher Dube ngumsekeli kaMeya Mnumzana Tinashe Gambarame. Icine singasazwisiseki ukuba yikufuthelana na phakathi kwebandla le-MDC, yikuxasana kwemihlobo kumbe yimisebenzi yenkohlakalo. Kube lokutshengisela kwabantu bakobulawayo, abanye abantu besekela uDube abezokholwa khona bona bathini ngokwenzakalayo kobulawayo. UChris Gande ube lethuba lokuxoxa lomfundisi Ray Motso wakobulawayo ukuba aphe imbono yakhe ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Kuhlangene mnumzane, izinto lezi mana ngikuphumela egcekeni. Kunokonakala okukhona emhlabeni, kumbe elizweni lakithi, amagethi, amanzi, imisebenzi, yonke into vele akula katholakali. Kunabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi. Akula nto noma eyodwa abangasithela ngayo ukuthi sizama ukulungisa izinto ngalindlela, kodwa bona bayabangisana bephakathi kunokuthi balungise ilizwe lakithi. So laba bantu vele bona balanda isikhundla bona ngokwabo. Thina sesingenela sibona kungani vele kule tribalism kulani bonke bangisikhundla khonapha. Le-corruption yangikhona ikhona, bafuna ukukhaphula labo phakathi khonapha. Thina sesitola sibangisana ngoba sesithi hey lo liNdebele, hey lo liShona, kathi yena lo even xa umuntu ephambanisile akula ndlela yini abangasitatha ukulungisa izinto zabo eziyabe ziphambanisekile ngaphakathi. Indaba befuna ukuphuma phandle ukuthi basithengise thina ukuthi kule zinto abazenza, indaba engazilungise khonapha. Abala ndlela ezokulungisa ngazo izinto kusithi kanje.
Manje kuthiweni uZulu wakobulawayo leZimbabwe jikelele athini ngodaba lona?
Hayi vele siyadana vele thina kuyasiqaphula lokhu ngoba abaningi vele abasoze bakwazi ukuthi i-tribalism yini kumbe corruption yini. Wonke umuntu vele is right to interpret it the way they want ngoba vele akucace ukuthi kuyinokwenzakalayo. Akula mthetho yini esithi kanje ukuthi nxa umuntu esephambanisile kuyalandelwa ukuthi kuhamba kusuka lapha kusiya laphana kusiya lapha. Indaba engakulandeleli abanye bonke bebethule isithi kanje yonke ithule, thina aba esingaphandle yitesi esikhulumayo bona bendaba engakhulumi.
Manje lokhu abafuna kwenziwe abanye ukuthi kususwe amakhansila kufakwe i-commission, ubona ungani kunganceda yini?
Waba yisituda vele bengazazi izinto abazenzeka kumele baphume ngoba kumele basithengise vele ukuthi bathengisele vele ukuthi bayazazi izinto abazenza. Le mthetho ye-city council according to the constitution of Bulawayo City Council ukuthi ithini wabe nga yazi vele baenda manyala uvele bapume vele vela ba chengisele mwono mchana kumele basi chengise ukuthi kona ngaba kokele siba fagileyo ukuthi bayenze umsebenzi bonke ngabe ngakwanisa ukwenza umsebenzi kabaphume vele bafuna vele ukusebenzisa i-city council ukuthi babalwe bathengisele vele ama-problems abo. Why thina siyayazi i-city council yokobulawayo kwakuyi-city council vele ezayo esegcekeni ukuthi yawina vele various accolades ukuthi khona bayasebenza nokuthi khonokho abakwenzeka kathesi lokhu idolobho lethu belihlanzekile likhokhelwa sibili i-corruption leyi ingekho vele it was very very limited because thina njengabantu vele umuntu wonke is corrupt we have to accept that but okwenzakalayo kathesi vele angikubone mina ukuthi kungasisiza thina akusize lutho vele kathesi esibela mana ngikuphumele egcekeni kathesi kule government elizweni lakithi ezanu p f sila ma-problems leyi i-city council nge-m d c sila ma-problems so what's the difference ongcono ngubani khonapho wabona abantu be-m d c yona m d c as a party bengakwanisa ukulungisa lezi zinto bebangele i-problem kobulawayo because of i-party yabo yele ma-problems labo kumele baphume engcono singafaka abantu bangasebenza la ma-political parties.
Lo-ke bekungumfundisi uRaymond wakobulawayo exoxa loGrace Gande owe-Studio 7. Abesifazane abakumsebenzi we-art ongaba ngokudweba kumbe ukucula we-art basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday bejonge ukukhuthazana ukuphatheka kwabesifazane kweze-art becebisana kunhlupho abahlangana lazo kulomsebenzi. Intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano wenzelwe eJaseni Imphepho Little Theatre Harare phansi kwenhlanganiso yePatime Trust. Umqondisi wale mhlanganiso uSandra Mpofu uthi limhlangano iza kwenziwa kanye ngenyanga.
Nasimu discussa ama issues akhangelane nabesifazana like in the arts industry be it ukuthenza ukuhlabela, ukugida, ama poems or anything, just anything in the arts industry. So we discuss ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuba abesilisa labo bephatheke yikho limbuthano lemidlalo ibahlanganisela labo ukuze babe yingxenye yokulungisisa okungaba kuphosiseka. UKedrick Keke Msongelwa osemsebenzini owe-theatre art uthi kuqakathekile ukuba abesifazane bengathiwa phandle kulo msebenzi.
Asingeke sisebenze sodwa, like take for example u-theatre, mina angaboni like u-director ungumfazi. And it's good because there are many stories about that they want to tell abantu ngale. And them, they can tell them, bengatshela ngcono abantu kulokuthi kukhulunywe yimi ndoda ngikhuluma i-stories abafazi. So kuhle ukuthi sibone abafazi labo bebuya lama stories, bebhala ama stories, bebuya bezo-director, be-director amadoda. And also beyenza lawo ama-plays abo bengabafazi bodwa.
Umculi olodumo uEdith Wodonga uthi imbuthano enje banikeza ithuba njengama-artists asibele sikhathi besebenza ukuqinisa lokulaya abasacathulayo abazama ukungena kulo msebenzi.
Labo ngoba thina enxa sithulanga ithuba lokuthi lapho esasisebenza khona siqalisa kube nomuntu othi hayi laphana ungahamba ngaleya nendlela uzathola kule godi uyawela phakathi kwakungela. So wawuhamba ufuke uwele phakathi uzikhiphe khonapho ukhethe ukuthi uyaqhubeka yini kumbe awuqhubeki phambili ukuhamba.
Wengeze ethi ithuba elinje lihle kakhulu ukuba ebhekane labomama noma nje induba emsebenzini owe-art zifika nakwabesilisa.
Ama-problems esihlangana thina omama emsebenzini wethu maningi and sometimes ngxayafana labafana but ukuthi thina omama kusuka kube 3 times more. So nxa usebenza vele kumele ufake 200%. Nxa usenza yonke into oyenzayo abantu bakukhangela ukuthi vele ngathi umama lo wenzani. Ungatholakala ungumuntu ongani osewele ngalo komgwaqo. So thiwa ntshe liyabona umama banjani.
Unkosazana Caroline Maganga, umqondisi emsebenzini we-theatre uthi inhloso yohlelo olwe-Women Crush Wednesdays ikuthuthukisa umsebenzi we-art ukuze abesifazane bengatshiywa phandle kube lithuba njalo lokucebisana nyanga zonke ngendlela zokuzithuthukisa. Abesifazana abakumsebenzi we-art bazahlangana kanye ngenyanga endaweni e-Jason Mpepho Little Theatre. Lo ube ngumhlangano wakuqala ongenwe ngabazomsebenzi owe-art abagoqela utariro negitari, Kedrick Msongelwa Keke, Edith Woudonga, Kudzai Kudzigel, Timwenje Labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangele okwamanje eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika ukubana umkamongameli welizwe unkosikazi Cecilia Mnangagwa uthembisa ukunceda abaswelayo emangweni owetsholotsho kuward 7. Lokhu ukhangelele ukukwenza esebenzisana labenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation. USenator Alice Dube uze emele unkosikazi Mnangagwa ezolalela izikhalazo zezakhamizi zikaward 7 ezimtshele ngenduvo ezigoqela ukuselakala kwamanzi ahlanzekileyo, uncedo lokwelatshwa kanye lokuswela imali zokusungula imisebenzi yokuziphandela. Kuthi ke iphephandaba electronic lona libika ukubana umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission izek uJustice Priscilla Chikumba wethule umbiko othi ukukhethwa kwakwamnumzana uyitole Silayigwana njengomqondisi wezokhetho akula zenkohlakalo phakathi njalo akwephuli mthetho. UJustice Chikumba uthi uSilayigwana uleminyaka elishumi lasikhombisa esebenza kwezokhetho, ngakho ke ulalo ulwazi olujulileyo oludingakalayo kulo msebenzi. Uhulumende weMelika ubika ukubana usezavuselela isigwebo sokulengisa labo abavele sebagwetshwa isigwebo sogodo ngemva kokuba eke wama okweminyaka elishumi lasithupha edluleyo 16. Sokukhethwe izibotshwa ezinhlanu ezabulala abantwana ezizaqala zona ukuthathelwa lazo imphefumulo. Izibotshwa ezinhlanu lezi ngabamhlophe abane lonsundu oyedwa abavalelwe ijele elilindwa kanzima eLetterawo esigabeni seIndiana abaleminyaka ephakathi kwengamashumi amathathu lasikhombisa kusiya kwengamashumi ayisithupha lasikhombisa 37 to 67. Lapha ngababalisa uDaniel Lee oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lasithupha 46 okhangelelwe ukulengiswa mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka wagwetshwa ngomnyaka 1999 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umninisitolo umkakhe kanye lendodana yabo eyayileminyaka e-92 e-Arkansas. Kuzoba lo Lesmond Michelle oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 11 lonyaka. UMichelle wagwetshwa ngomnyaka 2003 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ugogo oyeleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu lomzukulu wakhe oyintombazana oyeleminyaka e-92. Kuzoba lo Wesley Parky oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 13 lonyaka ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula lokubulala intombazana eyayileminyaka elishumi lasithupha 16 eMissouri. Ngaphambilini wayeke wabulala njalo usalukazi owayeleminyaka engamashumi a-92 ngemva komgongoda ngesando. Kuzoba lo Alfred Bourgeois oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka zibandlela 13 2020 wafunyanwa elecala lokubulala umntanakhe oyintombazana owayeleminyaka emibili yokuzalwa. Lo nguye onsundu phakathi kwabamhlophe ozalengiswa kwabahlanu. Owesihlanu nguDustin Honken oleminyaka engamashumi amahlanu lanye 51 yena ke ukhangelele ukulengiswa umhlakazi bandlela 15 2020. Wafunyanwa elicala lokubulala abantu abahlanu esigabeni se-Iowa, abagoqela abesilisa ababili lo mama labantu bakhe ababele minyaka elishumi lowayele minyaka eyisithupha. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lama-university emazweni womhlaba achiyeneyo bakhanya besiza ngobunengi eZimbabwe lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda kiwo. Baza bezocebisa ngezifundo ezidingakalayo emhlabeni jikelele ezivulela amathuba achiya izifundi zisenelisa ukuqhatsheka lasemazweni womhlaba. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakolishi la ahlangane lezifundi kundawana ezitshiyeneyo eHarare, Mashonaland East neMashonaland West etshengisa alakho kuzifundo zaphezulu. Umnumzana Alton Wee umela ikolishi leSandvik University elinikeza izifundo zebiotechnology ledesign yaphezulu ngendleko encwebekayo kuzifundi zeZimbabwe.
Malaysia campus is actually, I would say, is more cheaper compared to going to Australia directly.
Kubantu beZimbabwe kungabanceda kakhulu ukuthi bekhethe ukufunda kukolishi lethu eliseMalaysia ngoba linikeza izifundo ezilohlonzi ngemali ephansi okugoqwa kathathu siqathanisa lelise Australia, kodwa bethola uhlonzi olufanayo, bethola imfundo ye-Australia ebanikeza amathuba emhlabeni jikelele befundele eMalaysia.
Othi abanye abalezimali zabo balakho ukukhetha ukuthatha iminyaka emibili befunda bese-Malaysia bebe sebethatha owodwa beqethisa bese-Australia. Omela ikolishi leVega School of Design and Business eliseGoli ongazixambanga ngegama uthi balamakhosi amaningi awohlonzi lwaphezulu angaphathisa izifundiso eZimbabwe.
Sinama higher certificate specializer in creative development, nama higher certificate in photography, nama higher certificate in brand building practice ufana noye marketing. Course esiwa offer wona anceda abantwana ukuthi baziprepare for a future, ngoba okwamanje some of the courses that are traditional enza ukuthi umuntu angatholi umsebenzi like or specific nxa esengena ku-international market.
Unkosikazi Rene Bartlett wekolishi leStanden University elitholakala ePort Alfred eZansi Afrika uthi sebenikeza izifundo zemisebenzi esikhanya ivuka ngobuningi bayo emhlabeni jikelele ukuze izifundi zingakhathali ngokuthola imisebenzi kungaba ngakuliphi ilizwe abalikhethayo.
They're both niche market programs, but also both programs of very fast growing industries. Disasters are growing all around the world, natural disasters, natural
zifundo ze hospitality zaphezulu lamahotela omhlaba okulizinga elithuthukayo, njalo sibe lezifundo ze disaster management ezidingakala kakhulu emhlabeni jikelele. Ingozi zikhanya sezisanda emhlabeni jikelele, amazwe omhlaba esala engasakwazi ukuthi engenzani, ewelwa ingozi ezinje kuzikhathi ezichiyeneyo. Ngakho leli lithuba elihle kuzifundi ukuba zithuthuke ziphathise.
Lombukiso yenzwe ngaphansi kwabeGoala Education Services uhlanganisele amakolishi lama-university avela emazweni ase-Europe afana leScotland, amazwe afana le-Australia, New Zealand, Malaysia, America leZansi Afrika. Waphela kumpela nsonto ungenwa izifundi eziningi esezithathela izifundo phezulu zizama amacebo awamathuba amahle emhlabeni jikelele ngesikhathi ilizwe lokhe lilokusilela kwemisebenzi okukusimo esiphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Peter Ntambe ngalolu daba osinike lona. Okwamanje ke yekela siphe ithuba kubalaleli bethu abeStudio 7 ukuze batsho imibono yabo ngokwenzakala elizweni.
Linjani basakazi beStudio 7? labalaleli be Studio 7. Mina igama nguStanley Kugabadela Ncube, mzalwa lapha eNgondo komzijwa Ncube, but ngokuhlala ngihlala eSibila eBinga. Esibila ku4. Ngithi lami mfake okuncane nje. I-government le ekhona angazi abantu abayivotela beyivotela manje ukuthi bathini manje makuso, because if you really kuphukile futhi bayikhuphulile and ibababambe as a fuel. Ikhuphukile, zonke izinto zizokhuphuka. Irand alisavunyelwa, i-US dollar isavunyelwa, ipula lisavunyelwa, sovunyelwa amabhondi, amabhondi awekho elizweni. Kanti bathi abantu bephile njani vele? Bafuna abantu bephile njani? Ngoba kunjengamanje asikhulumi ngabantu abasebenzayo. Abasebenzayo abasebenzela ihala nje. West abangasebenziyo. West iziphofu ezicela imali esitaradeni. Athi igati government le injani vele? Abalazwelo, waye bengalazwelo so. Waye bengalazwelo abantu besifa ngalindlela. Athi sisigcwele emazweni, umhlaba wonke sikhona. Kula lizwe kuthiwa la muntu ongabuya eZimbabwe. Sigcwele la sesiyahlupheka. Angazi laba abayivotela ukuthi bathini manje, baphakamisa amantsaro abo lawo, lama t-shirt la abhale zalo besithi fefefefe manje, bathi kwenziwe njani ke manje makuso? Kusiyafika uDisemba phela i-fuel le iyabe isikhuphuke, maybe kusiyafika ka-10 and kuzoba nzima ukuthi abantu bebuye abavela phandle ngendaba ye-fuel le. Hayi kunzima shema, angazi ukuthi kwenziweni, angazi ukuthi kwenziweni ngezani. Umbuso lo mbuso lo unzima lo. Ah, umbuso lo unzima, angazi. Abavotelayo ukuthi bathini ke bona makuso, oro bona bahleli kahle asazi. Babehleli kahle, hayi siyababongela. Siyababongela.
Amavuko balaleli be Studio 7, ngivusa wena uJonge uChristi Lontunga okaDube umthembo zithembayo kumelaplasedis Jeremiah. Hey madoda, esisimo esisekhaya lapha isimo esibi, isimo esingazange sisibone njalo, isimo abalutshwana abasibonayo ukuthi kulapha izinto asoze zikhambe kahle. Kambe ngemva kokutsha itoyitoyi yonke liyana lokuriska kuthiwa Mgabe Mascore, kade awutsothi bayakwazi ukuthi basebenzise abantu kubana bagijime, kuthi hhayi babakhiphe umgabe kanti bona bafuna i-red carpet le behambe umgabe imihla lemihla. Kambe lake lakubona ngathi if that is true ukuthi umuntu ayibiza i-jet fighter kumbe indege ngaseMalaysia kumbe Dubai uyisiza eHarare, leyo ndege icharger nge-hour izofika ifike imthathe i-distance yokusuka kuphela eHarare yembeke eGweru, that is 20 minutes. Kambe ibhadalwa malini, ibhadalwa ngubani? Ayekuphi amahelikopta we-army ukuthi isikopokopo nje se-army simthathe o-ED umnangagwa asimutifare khona eGweru yangikhona ngefere abadume ngayo, rather than ukuthi umuntu ayebiza indege from all the way from Dubai ukuthi isuke ikhona lezomthatha eHarare imuse eGweru umango we-20 minutes. Kambe lake lakubona ngathi sazisavelelwa madoda. Nampa labo fuel sokukhwela everyday, abantu bathi bebatshele ukuthi okuyimali lokho elizamtli kufake can never compete lamanye ama-currencies, kwathiwa hhayi izimdola yayo uyazinepower. Kuyini khonokho sokusenzakala khathesi i-fuel sikhwela phose kabili ngelanga kumbe sikhwela almost every week kumbe after every 2 weeks? Bakhulume bathi khungona bona bathatha i-bank rate yabe ikhona ngaleso sikhathi, kanti osokuzima ukuthi iholo lababalisi lalo lingaze la-bank rate. Kuyini nxa kuyukuthi ngesikhathi sikamgaba ababalisi babehola u-470 ngu-$450, why la ingabank rate ngerate ekhona kanti isi-7.5 yona leyo? Kodwa i-duty bagijimela bayi-bank rate nge-7.5, i-fuel bayirate nge-7.5, kanti i-pay ka-teacher-ke i-pay yama-770, why layo ingaze ya-bank rate ngayo le i-rate ekhona? Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Lokhu yikudlala ngabantu lokhu. Ayikusikazi sidubeke ezimbabhe kanje sile sinciphisa amabhrugu emuva si-olte sivala amabhrugu izikhwama ziphose zithintane ezebhrugu lendoda emuva. Kukathi ke amadoda wayibonti le yindoda elesinqele uyibonti yindoda elethambo. Bonke abantu khale sibajasta amabhrugu izikhwama esikalefti nesikarayit ezivune emuva sezifuna ukuthintana ngenxa yokuvala amabhrugu. Madoda siyafa ngendlala ngusifaso okancubelo okhulumayo.
Hayi njalo balaleli abathandekayo. Eyi laba eZimbabwe laba kusethwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele. Ngoba izinto azisabambeki, azisabambeki. Imota ziyadura, ukudla esitoro kuyadula, impuphu iyadula, yonke into iyadula. So hayi lapha ayayayayaya, akuselanto enhle la. Ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawo amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje ukupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesipho ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba hei iZimbabwe akusese Zimbabwe lana siyaziyo kathe siZimbabwe vele singamararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi. Hayi kulungile balaleli bathandekayo, mina ngumoya wemawana.
Hallo balaleli, mina ngusibanda ukobulawayo. Hayi uhulumende lo osehlulekile abana uhamba ngami nje berizayine bonke especially umthuli lo mnakakwa. Hayi wamasela amakhulu kakhulu elizweni bayakhathaza kabalaleli. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi ku-Studio 7. Sayibona bathakazi ku-Studio 7. Osithandekile Mhlanga nabo Ntumeleni Nkomo, siyanibingelela. Lana ngikhulumzama ukuthi ngikhulume ngendaba kaKambarane. UKambarane yinto ayenzile okuxosha uDube ngenkathi uSolomon Mngoni umeya ethethe ilive ayikho right. Ene manje into abayenzayo ayikho right, ijabulisa izitha, izanoPF bayajabula manje labantu beMDC mabelwa bodwa. Ele manje siyajabula izitha manje oJoseph Schumer bajabule kakhulu, oJoseph Schumer bajabule kakhulu manje. Sibethola inxeba manje lokungena nabo gawule sebejabulile manje sebasizakele. Kodwa ngiyanicela abantu bakobulawayo ukuthi no, even noma ngabe kunjalo niqhubeke nivotele MDC, ningayeke ukuvotele MDC ngoba yiyo iliqembu elikwazi ukuhlanganisa abantu, yilo futhi elingabusizwa.
Labo-ke bebekungabalaleli bethu abakastudio 7 besipha imibono yabo.
Owamazinya khala ngoba ngidabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale
ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa. Lala kahle ke sithando sami, ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye.
Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke kulolu hlelo esenza wenza kathesi lami ngothi ngithi goodbye. Sidibaneni sibe lethuba linye ngeviki elizayo ekuseni, kodwa-ke ngale ntambama sizodibana njalo kuhlelo lunye. Olivalelisayo uMpraxedus Jeremiah sithi ibe lempela sonto elithukile.
Mangwana nyaka naka watereri, chinosangana.